Sala Mugela Mstagazweni was Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Alingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle ondlela zimhlophe olamukela imoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Sifisungenza idemo yethu mayelana nokuthiwa okwenziwe uPatterson izolo e-Independence. Sasesiqotshwa nje eparki ngamapolisa besithi kabafuna ukusibona eparki. Bakhipha abantu bonke basebetshiya abanye abantu bephendwe kabhathi thina singangena balokhu besiqotshwa besithi asifuna ukubona lina ispecial.
Amapolisa avimba ukutshengisela kwabenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square bekhonona ngendlela umnumzana Patterson Dzamara achaywe ngayo izolo.
Lakhona amakampani amatsha kumele lawo angene. Sekubone amakampani athile ophethe sebekhona lapha eZimbabwe layenza amafektari eHarare. Sekubona amanye amakampani o-RML koBulawayo sebevuselele amafektari ayenza amahewu, enye ifektari yenza ama-snacks.
Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi amanye amankampani aqanjwe ngumongameli Mugabe ukuthi avuselelwe aphumelela avele ayazisebenzela njalo kawazange ake abe lodubo. Ibandla elama-Liberal Democrats lithi liphakathi kokudinga amagqwetha ezamalungelo oluntu aza kuyalwela umongameli Mugabe emthethwandaba ngoba bekholwa ukuthi ubanjwa ngamandla ukuqhubeka esembusweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa avimbe ukutshengisela kwabenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square phambi kwedale lePhalamende bekhonona ngendlela umnumzana Patterson Dzamara achaywe ngayo izolo phandle kwenkundla ebisenzelwa umkhosi wokunanza ilanga likazibuse e-National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDzamara uchaywe ngemva kokuba etshengisele ephethe ibhakana lakhe ebelibuza ukuba ungaphi umfowabo uTai Dzamara oseyanelise umnyaka enyamalele. Uhle wathathwa ngesiphangiphangi uPatterson wasiwa eNsitha lapho achayo khona kakubi wakhululwa ngemva kwalokho elimele kabuhlungu. Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni utshele intatheli zindaba ukuba kungalesi sizathu amalunga alenhlanganiso ekubone kufanele ukutshengisela ekhonona ngalesi senzo esithi kulilungelo lakhe wonke umuntu ukutshengisela lapho engajabuleli okwenzakalayo.
Sifisungenza idemo yethu mayelana nokuthiwa okwenziwe uPatterson izolo e-Independence. Sasesiqotshwa nje eparki ngamapolisa besithi kabafuna ukusibona eparki. Bakhipha abantu bonke basebetshiya abanye abantu bephendwe kabhathi thina singangena balokhu besiqotshwa besithi asifuna ukubona lina ispecial.
Unyoni uthi amapolisa abalisile khona ukuthi bahlale endaweni yokugwejisela ye-Africa Unity Square lapho bebefuna ukuqhubela khona lokhu kutshengisela phambi kwedale lePhalamende.
Bona bengasuka bengabalutshwane sibe sesingena siyenza idemo yethu or sibamelela until beze behambe ngoba i-reinforcement yesiye sabayo kodwa abahlala bekhona abangu-5 siyakwanisa ukubabaleka laba angeke basibamba. Kubuye imota itruck egcweleyo yesiye sabayo ngoba sebebaningi.
Uzulu obezigwejisela e-Africa Unity Square uke waxotshwa okwesikhatshana kanye lamalunga e-Occupy Africa Unity Square la kwagcina sekuyibo abangafunakaliyo ukuba balugxobe kule ndawo. Bekungesikamangwele eGundwane bezama ngayo yonke indlela abe-Occupy Africa Unity Square laba ukufeza lokho abekade bekuhlosile kodwa amapolisa ala elokhe ebazingela bengavunyelwa khona ukulugxoba kule ndawo. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa uPatterson Dzamara ochaywe kakubi izolo wakhululwa engazange abekwacala ubesemahofisini awe-Counseling Services Unit okuyinhlanganiso ephathisa uZulu lapho ethe wahlangana lezehlakalo zokuhluluzwa ngokumqinisa kanye lokumsiza ngokumusa esibhedlela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Robert Mugabe izolo uthe imizamo yokuvuselela umnotho welizwe isikusibanga saphezulu. Esethula amazwi akhe emkhosini wokunanza ilanga likazibuse enkundleni ye-National Sports Stadium, uMgabe uthe lanxa ilizwe libhekane lezijeziso zenotho, amankampani amaningi asevuselelwe esipha njengomzekeliso amankampani afana le-Lobel Spread, Keynes Holdings, Rio Zimbabwe, Delta Corporation, Border Timbers, le-Olivine Industries. Kodwa ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi amanye amankampani aqanjwe ngumongameli Mugabe avele ayazisebenzela njalo kazange abe lodubo kangaka. Kodwa enye ingcwethi kwezomnotho elizwe umnumzana Busisa Moyo ongumkhokheli njalo wamankampani ehlanganiswe yamankampani e-Confederation of Zimbabwe Industries uthi lanxa kuliqiniso ukuthi kule mizamo yokuvuselela amankampani kusalo mango ukuthi kube lobubelo.
Ye, ngamazwi amukelekayo sibili ngenxa yokuthi umsebenzi sowuqalile ukwakha umkhonomi waseZimbabwe. Uhambo lwakhona lude kodwa sesiluqalisile uhambo lokwakha umkhonomi olokuthi amakhampani abesebenza lapho elizweni laseZimbabwe aphenduke aqale ukusebenza njalo. La khona amakhampani amatsha kumele lawo angene. Sesibone amakhampani athile ePEPS sebekhona lapho eZimbabwe bayenza amafactory eHarare. Sesibone amanye amakhampani oRML koBulawayo sebevuselele amafactory ayenza amahewu, enye ifactory yenza ama-snacks. So siyabona o-Archer Clothing sebephendukile. Umsebenzi sesiwuqalisile okwakha ilizwe leZimbabwe kodwa zikhona izinto ezizenqabela amabhizinisi ukuthi baqhubekele phambili banelise ukufika lapha ilizwe okumele lifike khona ngoba umsebenzi okumele siyenze lapha eZimbabwe into enze esingathi i-job creation. Kumele sibili sihambe umango omude siselohambo olukhulu kulokho.
Kodwa mnumzana nxa sikhangele siyabona ukubana elizweni akulamali lamazwe amanye kade phathisa ilizwe lezinsuku kangani kawaliphathisa ilizwe. Ukuvuselela lokhu kuzayenzwa njani?
Kuzaba nzima sibili kodwa besithi lo odinga abangane kumele azitshengisele abe ngumuntu odinga abangane. Ngakho-ke upresident lakhona iviki edlulileyo wakhuluma mayelana ngendaba ye-indigenization usebenza okungcono kulalokho bese kukhuluma khona emaphephandaba. Kuqakathekile ukuthi uma sidinga izimali ezivela phandle sizithengisele njengabantu abalobungane kwezezimali lezebhizinesi. Ngoba nxa singaxabana kumbe singahlukuluza kumbe sithethise kumbe sihlambaze laba bantu abanelisayo ukuthi basibeke imali kuzaba nzima ukuthi sakhe ilizwe leZimbabwe ngoba izimali lezi ziyayidinga. Kodwa sidinga imali ezizangena lapha eZimbabwe zisincedise ukuthi sithini sakhe ama-factory sakhe amakhampani kube lengqubela phambili ethuthukisa umnotho waseZimbabwe.
Kanti manje nxa sikhangele okwenzakalayo lapha sisizwa kuthiwa kuyavuselelwa imisebenzi yona kayikhanyi ukuthi ikhona abantu belokhu bekhala ukuthi amankampani ayavalwa le misebenzi akula. Kuvuselelwa njani khona?
Yikuthi nje mnumzana ukudilika obese kwenzakale lapha kumakampani lakuma-industry lakuma-business bekuyikudilika okukhulu. Nxa usakha akukhanyi ukuthi kuloludo olwenzileyo ngenxa yokuthi ukudilika kwakhona bekukukhulu. So kuzamele sisebenze sibili oqotho siqinisele siqalise lokhu ukuqala kohambo ayisikufika hatshi kumele sibili sidonse okomango kodwa singabe silokhu sisenza kanje minyaka ngeminyaka sizabona engxenye ngokuhamba kweminyaka sesibona abantu sebesenzani sebengena emsebenzini njengokufisa kwabantwana bezimbabwe bafisa ukusebenza ngabantu abalomkhuba wokusebenza yikho siyazi ukuthi bayakufisa. Osomabhizinisi basebenza lohulumente kodwa thina besikhala ukuthi inga imizamo leyenziwayo ingenziwa ngokuphangisa ngenxa yokuthi amakhampani amanye alokho ethwele kanzima alokho engenelisi ukuthi aqhebe. So besikuthi uhulumente akuhlolisiwe sibili sisebenza ndawonye sibaxwayisa ukuthi khiphani lokho lifake lokho imithetho entshe ikhiphe le imithetho iyasinda amabhizinisi.
Alo-ke ngumnumzana Busisa Moyo ingcwethi kwezomnotho welizwe njalo engumkhokheli wamankampani Confederation of Zimbabwe Industries bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla elitsha elisanda kubunjwa elithiwa Liberal Democrats lithi liphakathi komkhankaso wokudinga amagqwetha ezamalungelo oluntu aza kuyalwela umongameli Robert Mugabe emthethwandaba ngoba bekholwa ukuthi kulabathile abambamba ngamandla ukuthi aqhubeke lokhu esesikhundleni. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umnumzana Sibanda uthinyathelo labo leli libangelwe izehlakalo eziningi esezenzakale empilweni kamongameli Mugabe esezikhombisa ukuthi ubanjwa ngamandla ukuqhubeka ebusa.
Sekhulile umkhulu akasafuni ukuba lapha ahleli khona, usefuna ukuphumula kusobala ngoba siyabona ehamba esiwa kuzo zonke indawo ekhulumelele emile kodwa elala esozela okukhomba ukuthi umzimba ukhathele. Yena yedwa siqinisekile ukuthi akasafuni ukuthi ahlale embusweni ubanjwe ngamandla.
Wasaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Liberal Democrats, umnumzana Farai Goodmore Mudzembwe, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuyacela umthethwandaba ukuthi uvikele umongameli Mugabe.
Sasalokhu silwisa, of course, ukuthi sithole amagqwetha azavuma ukusimela ukuthi sisuwe okwakuqala iZimbabwe government, unkosikazi wakhe, iZANU-PF, labo bonke abamgombolozeleyo. We are still fighting that war because uma singasayilwanga asisahloniphanga ama rights ama elders eZimbabwe. Ye fundamental right and asoke sibiyele emuva ngakho lokho.
Umnumzana Sibanda yena uthi kusegcekene emuntwini wonke ukuthi ngobani ababamba ngamandla umuntu omdala ukuthi enze ulutho angalifuniyo. Lokhu ke uthi kuphambana lomthetho ukuvikelwa kwamalungelo asebekhulile.
Ubaba uMgabe uhlukunyezwa inkosikazi wakhe kokuqala ngoba inkosikazi wakhe usasemusha ufuna ukuqhubeka sembusweni nokuthi abantwana bakhe baphile kahle. Aphinda hlukunyezwe ngabe qembu elezana bona laba abantu bepolitical party yezana. Sine G40, sine Lacoste ngwena and kunebutho esicabanga ukuthi liyasekela amaqembu ahlukileyo lapho.
Umudzembwe yena uthi kuyazakala njalo ukuthi kungani laba bantu bencedisana ukuhlukumeza uMongameli Mugabe.
Eqinisweni iproblem enkulu ekhona ukuthi iZANU-PF has been made up ngama thugs. Yizigebengu zonke ziyasaba ukuyejele. Ipresence kaRobert Mugabe yiyo eba protector. Ngakho ke as soon as uRobert Mugabe ngaphuma kupicture sizathola isituation eyama mass arrests.
Usibanda yena uthi kungumlando wesizwe sonke ukuvikela amalungelo asebekhulile kugoqela lo mongameli Mugabe.
Indlela esikhuliswe ngayo esintwini sakithi, umuntu uma esemdala uyavikelwa yilaba abasha abomndeni. Basho ukuthi cha, umuntu omdala hayi ningasamvumela khulume ngoba ingqondo yakhe sibuyele emuva sesiba ngumntwana. Kungakho sithola ukuthi amaphutha ezinkulumeni zakhe amaningi usevela akhulume nje naloba yini ngoba akasena control kahle hla akasenamandla akasakwazi ukulawula indlela acabanga ngayo umqondo usukhambu lahleke.
Bakhona ke bathi leli nyathelo ngeke liphumelele kodwa bayavuma ukuthi liqhakathekile ekuvezeni somala ukuthi umongameli usekukhulile sekufanele aphumule. Mele Studio 7 eJohannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Okay. iStudio 7 ithanda ukuthatha leli thuba lokubonga bonke abanelise ukuza kungxoxo mpikiswano ephathelane lo kunanza ilanga likazibuse ebiphansi kwesihloko esithi Zimbabwe at 36th way forward ebisenzelwa khonapha emsakazweni eWashington DC izolo esiwukhiphe ekhasini lethu leFacebook. Abanye babakade bekhona bagoqela unkosikazi Sibongile Sidile Sibanda kanye lomnumzana Dan Moyo owebandla le-MDCT.
Sawubonani bantu bakithi eZimbabwe. Ngijabule kakhulu namhlanje ngoba besilapha sibuthene VOA silalele abantu bakithi bedinga indlela yokuhlazulula udubo esilalo ekhaya. njengabantu abahlala ngaphandle silakho ukuthi sibe loncedo esingalwenza ukuthi sili encourage ukuthi lani libe le encouragement ukuthi liphakame ukuze sikwazi ukuthi kube lo change esiludingayo ekhaya. Into eqhakathekile kakhulu ukuthi akula democracy lapha ekhaya. And i-democracy iyafuneka ngoba abantu akumelanga bahlukunyezwe. Yindlela abantu abangaphila khona ngayo kahle bebonisana sakhe ilizwe lethu. Thina sithi lokho elikwenzileyo lingena ezitaladeni mhla ka-14 liqhubeke ngakho ngabe likwenza yonke amaviki wonke thina ngapha sizozama ukudinga imali ukuthi sincedise ngayo yonke indlela.
Igama lami ngosibongile Ncube. Zimbabwe ngihlala eWashington DC. I run my own enterprise. Kodwa ke I wish ukuthi nxa ama opportunities angavuleka ekhaya. Sibuyele ekhaya siyosebenza ukuthuthukisa abantu bakithi. Khonapha eWashington DC business is successful. Kodwa ke izinto would be even better nxa sikwenza ekhaya ebantwini bakithi.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Ku Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha olwe The Connection lamhlanje abasakhulayo bathola ithuba lokujo imbono yabo ngokunanzwa kwelanga likazibuse. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Barack Obama wele Melika ukhangelelwe ukuhlangana lenkosi Salman yakwele Saudi Arabia ngesikhathi budlelwano bamazwe omabili bukusimo esibi kakhulu kulokungezwani endabeni ezithile ezigoqela indlela zokulwisana labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo kanye lokulungisiswa kwezimpi zomndeni emhlubulweni wesi-Arab. Umongameli Rafael Correa wakwele Ecuador uthi ukulungisisa umonakalo odalwe ingozi yokuzamazama komhlaba elizweni eyenzakale ngomgqibelo yathiya ibulele abantu abedlula amakhulu amane 413 kuzaba lendleko yamabhiliyoni amadola. Izakhamizi kanye lengcwethi kwezokuguquka komkhathi sezamukele isinqumo sikahulumende sokuthi izikolo zakhe indawo zokugcina ukudla zilungise lendawo zokudlela kulungiselelwa uhlelo lokunika abantwana ukudla ezikolo lapho zivulwa endaweni zonke lapho osukubhahe khona indlala. Okunenga sikuzweni kunothando Sibanda esipha loludaba ngokugcweleyo.
Uhulumende uthi usethole isigidi ezingamakhulu amabili zamadola, $200 million, ekuqala uhlelo lokwabela abantwana ukudla ezikolo, kulandela imbiko ethi iningi labafundi belingasayi esikolo ngenxa yendlala. Limali ikhangelelwe ukusebenza eziqintini ezingamathumi amabili lesithupha, lapho wonke umfundi azathola ukudla, kuthi kwezinye iziqinti ukudla lokhu kunikwe abantwana kusefika kubanga lesibili elika grade 2. Umsekeli kumphathi ntambo wezemfundo, uProfessor Paul Mavima, uthi bakhangelele ukuthi izikolo zivulwa, zonke izikolo bese zilungiselele uhlelo luhle luqale kulabo abancane luqhubeke wonke umfundi aze athole ukudla. Isakhamuzi unkosikazi Senzeni Swela, oka ward 1 eKhezi, esigabeni seMathebeleland South, uthi leli nyathelo lihle kakhulu ngoba iningi labantu babo belivele lingeke liye esikolo lapho zivulwa bengaphathiswanga ngokuthola ukudla. Akukhwabitheki ukuthi baphile ngokukhangezwa, kodwa uthi okwalonyaka bazamile kwalile ngoba belime baphindaphinda izilimo zilokhu zisitsha, basala bephethe ize okwezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni.
silimile saphinda phinda kodwa akulalutho esiphumelalo. Sidinga uncedo ngoba vele abantwana bebevele bengasenelisi ukuyafika ezikolo ngenxa yendlala.
Umnumzana Lord Chalibe yena wakhe esigabeni secholocho uthi kungelasizo abaluphiwayo kuza kuba lezidumbu phansi ngoba okwalunyaka kubathiye bengazi lokuthi baphephele ngapi emasimini bephumele ijumo likamabuyaze. Abantwana uthi bebevele sebesehluleka ukuyafika ezikolo ngenyanga ephelileyo ngenxa yendlala okutsho ukuthi zivulwa kuyabe kungasela owenelisa khona ukulalela lalapho ethe wayafika esikolo.
Ngoba kuzaba lezidumbu khona apha kuwadwane abantu kabalalutho abantwana kabasafunda abanye bayehluleka lokuya esikolweni ngendlala balala ezindleleni kwabo bengafikanga esikolweni lobu titshe ekhuluma umntwana kezwa ukuthi utitshe uthini lami mina mzali ngalalutho.
Ingcwethi kwezokulima kanye lokuguquka komkhathi zithi kuqakathekile ukuthi ohulumende bananzelele okwenzakalayo ukuze kubekwe imigoqo evikela uzulu lalapho izulu lingasananga ngendlela. Ophethe inhlanganiso ye-Food and Agriculture Organization emhlubulweni wezansi yezwekazi le-Africa, uDr. Chimimba David Phiri, uthi kudle ukuthi uhulumende useqalile ukuthatha amanyathelo okusiza uzulu obhekane nendlala, kodwa kuqakathekile ukuthi lapho kuthiwa izulu lizasilela, kuhle kuhlelwe ukuthi kuzenziwani abantu bengakabulawa yindlala. Amazwe anjengeZimbabwe uthi azaqhubeka esiba lendlala ngenxa yokuguquka komkhathi, okutsho ukuthi kumele kuphathiswe izakhamizi ukuze zithole indlela zokuziphilisa lalapho izulu lingananga ngendlela.
It is important that governments always have a disaster risk reduction.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lendlela zokwehlisa ingozi yomonakalo lapho kungakayenzakali. Indlela lezi kumele ziqale ukusetshenziswa masinyane nje kuqala ukwaziwa ukuthi kuzakuba lomonakalo. Siyabona indaba le yendlala lomonakalo ezawudala inhlanganiso ezinje ngabofawo lezinye zaxwayisa ukuthi uzaba khona kusese lesikhathi kusenzelwa ukuthi ilizwe lizilungiselele.
Elakuleli libiwa lilabantwana phezu kwezigidi ezintathu ebangeni eliphansi kuthi ebangeni eliphezulu kube lenani eliphezulu kwesigidi. Abantu abangaba yizigidi ezintathu eZimbabwe babikwa bedingwa ukuphathiswa ngokudla khathesi. Inhlanganiso ezigoqela inhlangothi zomanyano wamazwe wonke, iUnited Nations, zikhangelelwe ukuphathisa ukudingela abantu, ikakhulu abantwana, ukudla ukuze kwenqatshelwe ukulahleka kwemphefumulo, ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni, eNkabazwe, eMaswingo, kanye lezinye iziqinti zaseManicaland. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Sibanda.
Ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali yesizwe ikhuthazwa ukuba iphatheke ekuhleleni indlela uhulumende akweleda ngayo imali kunye lokusetshenziswa kwezikwelede ukuze lumsebenzi ungajiyelwa umphathi ntambo wezemali eyedwa. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuvele emhlanganeni wekomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali yesizwe lozulu owenzelwe eHarare. Kukhangelisiswa ukuguqulwa kwemithetho ebalisa o-Public Finance Management Bill kunye lowe-Special Economic Zones Bill oka-2015. Umnumzana Israel Mabuhu olilunga lebhodi yenhlanganiso yeZimcourt kunye lenhlanganiso ye-Alternative Business Alliance uthi lumthetho lokhe unikeza amandla amaningi kuziphatha amandla zikakhulu mende uzulu engakwazi okwenzakalayo.
If that role has been given to the portfolio committee would then be
ngibona ukuqhakathekile ukuba umsebenzi wokuhlola ukuba izimali zesizwe zisetshenziswa kakuhle unikezwe kukomiti yedale lephalamende elako ukufuqa amabhodi amaparastatals lawo enelise ukufuqa ingasha sikakhulumende ukuba ziveze ama-report okusetshenziswa kwemali enje ngokuphangisa. Umphathi ntambo wezemali naye ezazisa likomiti ngokwenzakalayo.
Uthi uhulumende lengatsha zakhe ngobuningi bazo uthatha isikhathi eside esingafika kuminyaka emibili kusiya kwemithathu engavakavezi amareport endlela ayabe esebenzise ngayo izimali zakhe kungela ezinhlangothi ezihlola lokhu okuyinto echiya uzulu engavikelekanga.
This is coming from an example where we have seen many loans.
Loku kuvela kudaba lokuthi sibona amaloni amanengi etholakala kodwa ekugcineni singaboni lutho olukhanyayo empilweni zabantu olutholakala kumaloni anje ngoba uzulu ugcina ekhathala ngokubhadalela izikweleti ezinje okudinga ukuba laye ebe lokuphatheka kundlela ezisetshenziswa ngayo.
Inhlanganiso ezisebenza ezZCTU inikeze ugwalo lombono wayo kule ikomiti isola kakhulu udaba lokuba izisebenzi zamankampani awo export processing zones ziyabe zichiwa ngaphandle komthetho we-Labour Act. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi lokhu yikwephula umthetho lesisekelo sombuso.
Abakacha sayafika kwamanye amazwe abanjengabo Mauritius. Sisiyabona ukuthi bona nje ama special zones abo bawaphatha ngayiphi indlela. Sakuthola ke ukuthi hayi i-Labour Act ya-applya ke ngaphansi kwalezi zindawo. Sabuya sawutshintsha kumthetho ukuthi i-Labour Act iza-applya. Kuyasimangalisa nxa sibona uhulumende esebuya esedrafta umthetho ofana na lalokhu esikubona kwamanje.
Umnumzana Kate Zwabanjanja ingcwethi kwezomnotho ongenela umhlangano ezimele uthi lumthetho uphinda usungule ingatsha ezitshiyeneyo lamabhodi agcina ke esenza umsebenzi ofanayo emanengi okuyinto emele ilungisiswe.
Iru establishes a special economic board and also a special economic zones authority.
Ibhule isungula economic zones board le Economic Zones Authority, kodwa udubo ikuthi kuphathisa ngani lokhu. Thina sesile Zimbabwe Investment Authority eqhuba umsebenzi ofanayo. Umthetho we-Public Finance Management Bill wona unikeza amandla amaningi kuma-accounting officers kuhulumende. Uthathela lawo mandla kumabhodi okuyinto eludubu ngoba usenza umsebenzi ofanayo.
Umgcini sihlalo wale committee umnumzana David Tafika wazisele umhlangano ukuba abalalele okuthiwa nguZulu. Kodwa umnumzana Zwabanjanja uthi ama committee anje ahlala esitsho okufanayo kodwa ephenduke kwelakusasa elomthetho ofanayo ungela nguquko ezifunwa nguZulu. Umnumzana Moyo uthi okudingakalayo ukuba izisebenzi zilawulwe ngokufanayo.
Isisebenzi kufanele sibe lelungelo elifana nayo lapha elingabe emakampanini wonke khona. Kungabe lobandlululo ngokuthi uyabe semsebenzini. So ilungelo lesisebenzi kalinanzwe nxa isemsebenzini kwesukukhangelele.
Ethi inhlanganiso ezingama-affiliates aweZCTU ziphakathi kokuhlangana lezisebenzi ukuze zichasise ngokugcweleyo okwenzakalayo. Ekhuthaza le committee ukuba ibambe imihlangano enje ngezikhathi izisebenzi zingekho emsebenzini ukuze lazo ziphatheke. Uhulumende oludubo lokusilela kwemali uvame ukugweleda imali yokuqhuba imisebenzi eqakathekileyo elungisa njalo le ndawo zama-special economic zones njengendlela yokuhuga osomabhizimusi bemazwe emizameni yokuthuthukisa ezomnotho. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Siyabonga Ntambe. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye izindaba ebesilazo kuhlelo lwanamhlanje. Amapholisa avimba ukutshengisela kwabenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square bekhonona ngendlela umnumzana Patson Zamara achaywe ngayo izolo. Ingcwethi kwezomnotho welizwe zithi amanye amankampani aqanjwe ngumongameli Mgabe ukuthi asevuselelwe aphumele avele abengeladubo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngilitshiya ke kustudio 7 Live Talk lilana.